i-disputed election kusukuthi khona the president is illegitimate. Sasile nto ekuthiwa yi-illegitimate crisis. Yi-problem esilayo. I-problem yokuthi abantu bakhona bona laba abatshontshayo bazenza bona osanqondo abazenza omina mina. But engikutshela khona akuna lizwe elizakwakhiwa, akuna lizwe elakhiwayo. But into ezakwenzekala yikutshontsha ngoba sikwazi ukuthi iZanu PF iyatshontsha labasekeli bakhona bona laba abasekeli iZanu PF ungababoni besekele so batshontsha. They are benefiting. Whilst ama-supporters abo la nine chicken in akusela chicken in abazayiphiwa. So kwaphelela khona phandle. So akula lutho luzahamba vele. Ama-elections nxa e-disputed yonke into iba disputed. And thina sizakontinua siloko sikhuluma ukuthi ama-elections atshontshwa. Ingungu yokutshontsha kayitshayeki Gibbs. Uyayitshaya njani abanikazi belalele. So yikho sukukhona i-situation ekhona whether iZanu PF iyafuna kumele ayifuni. iZanu PF imele ikwazi ukuthi abanikazi belizwe ngabantu abavotayo. Nanxa mina ngingavotanga but ngiyakwazi okwenzakalayo. Lakho ukukhuluma ngama-MPs ethu ngamanga i-propaganda bazama ukuthi bayithengise because iZanu PF isiphelelwe. Okweqinisweni
yabo. Ye, khonapho ke Msaka, uyezwa uyabheja umama lapha. Ukwangara ukuthi hayi vele ngoba kutwani. Lokho ukuthi kungakhulunywa ngokuthi kuyakhwilizwe. Akwaneliswa lokho ngoba upresident uyilegitimate. Ngasi upresident okhethwe nguZulu ngokuthi kwakhe.
Hayi, okhuluma ukuthi upresident illegitimate ngubani? Ngiyomele simbone. Ngoba as far as we are concerned, an illegitimate president does not go to UN. Upresident wethu beku UN ngoba is a legitimate president. Amanye ama heads of state they are busy engaging le Zimbabwe nalokho behlabela ingoma. President illegitimate. But it is really pambi. It is really a pambi leli. We were developing this country before election. And the skubega siya pambi si developer it is really lo baba umnanga kwenye level of city illegitimate. But I figure again next 5 years loko be kalabe city illegitimate. Ze kwana 45 years. Enge ne foot overland the lawyers and PFA voted loko be city illegitimate. Abanye be loko be sifa be opposition be kuma illegitimate. U president is not an illegitimate president. Is a legitimate president by virtue ukuthi ukhethwe ngoZulu ole Zimbabwe majority eZimbabwe abahlala lapha eZimbabwe so kathesi wonke umuntu is going ahead ngempilo yakhe abantu bayasebenza bazenzela imisebenzi yabo bakontinua bayaphambili ngempilo zabo besakha ilizwe labo so akula lokho ukuthi illegitimate lokho ngabe illegitimate ngabe kahambi kuma international fora ngabe kabizwa ngoba illegitimate.
Ye mama kwangwara
as we speak ilizwe liyaphambili bayayakha sibili bayayeza ama investors wona la vela emazweni abathi legitimate.
Ye akumpendule mama kwangwara
why is like that yanqishwa yathathelwa i-aid leya eyinikwa uthi yikho kutshengisa ukuthi khona amanye amazwana wawakhuluma ngawo Gibbs this is 28 namhla sizaphenduka futhi sikhuluma sesikhuluma enye indaba 2008 bayenza njalo izanu itshontshe i-election kusese lo mgari bezenza bona izanqondo kodwa wacina kuphuma indaba ye-GNU eyaye yaba khona ngo-2009 why kwaba le-GNU yena umgabe wayewinile so asinenini into ekhona yikuthi ilizwe liyakhala Gibbs abantu bayakhala ubusumangala ukuthi ovotela izanu wakhona yana leya bathi khona yawina ngobani why is it abantu bavota ngo-12 ebusuku ema-towns khona ama-ballot papers ayeprintwe emaningi on time umuntu ongahambanga esikolo can actually conclude ukuthi khona izekhi yehluleka umsebenzi because yayisebenza from an answer but they were working from an answer ukuthi idumela because babetshela ukuthi idumela wini ukuthi awine njani yikho lapha kokuba khona le nkinga yikho sibona ke izinto zingahambanga kuhle and asoze zihambe kuhle and it's unfortunate ukuthi khona the majority is still going to suffer even those that voted for ZANU PF they are still going to suffer
bamzanga phosela ukugcina sibili ngamafitshane baba
udubeka sonto engayisekelisi ukubusa ilizwe esikukhangelayo sikhangela i-ideology ezanu PF i-ideology esuthisa abantu abaningi kathesi singakhangela umsebenzi enzwa ngubaba uMnangagwa uyasitshengisela ukuthi iZimbabwe kuyasuthwa so lokho ababe bengifuna ukuthi bekhale ngakho besiya kuma western countries ukuthi ebe ezwesibuza yikho abantu beZimbabwe bathe no through the ballot i-aid ayikhuluma yasifuni vele i-aid le ukhuluma nge-aid encitshe izekhe izekhe ayilandaba le-aid ama-elections sephelile So asilanda abantu okufuna unqedwa iAmerica ukuthi ikati 8 la sikho okusitshela ukuthi silegitimate ngoba sikho legitimate ilegitimacy ivela ebantwini beZimbabwe abayikhuluma through the ballot
amaZimbabweans avota amaZimbabweans avota ngokuningi amaZimbabweans avotela upresident uNelson Chamisa izalo yatshontsha umnangagwa wazihlalisa esihlalweni sobukhosi esingaso sakhe kodwa esikwaziyo ukuthi uzajinja whether bayafuna kumbe kabafuni gifts bazavuma kuphela ngoba ibizo lakho nasoze libuseke